Kulabanye abantu abadabuka kweZimbabwe abathi bazavala ngqi eBed Bizlemesina ngolwesihlanu uMongameli Emmerson Mnangagwa aze asuke esikhundleni. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo kaZulu njalo wenza ubukhohlakali obumangalisayo eziphathamandla zikahulumende. Omunye wabakhokhela umkhankaso lo uMnumzana Sifiso Khulumani uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bazavimba eMesina ukwenzela ukuthi izimota ezithwala impahla ezivela kule South Africa leZimbabwe zingedluli kuleyo ndawo. UKhulumani uthi baqhuba umkhankaso lo ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabwe Lives Matter esasungulwa nguMnumzana Julius Malema okhokhela ibandla eliphikisayo kule South Africa ele-Economic Freedom Fighters.
Njengoba thina siyiZimbabwe EFF sizokuyivala iboda, hayi siyivala thina siyiZimbabwe EFF kodwa sixhasa lolu hlelo ele-hashtag Zimbabwe Lives Matter. Sizobe sikhona mhlaka 31st lapha eMesina sivala iboda sisithi uhulumende waseZimbabwe akayehle esihlalweni ngoba wehlulekile. Akula kuthalungisileyo, so sichasa singamaZimbabweni, sihamba singamaZimbabweni, simema wonke umuntu ngobuningi amaZimbabweni wonke ejikelele.
Singathi uhulumende wakwale South Africa uthini ngodaba lokho?
Uhulumende wase-South Africa kakakhulumi okuningi ngakho, ngoba vele uhulumende wase-South Africa nje nasekuqaleni akakaze azihluphe. Ngikhumbula ngalesi sikhathi sikaThabo Mbeki. UThabo Mbeki wahamba wathi esebuya nempendulo kwisaphethe lo umongameli omdala lo Mgabe, waphendula le mpendulo ethi yonke into i-right eZimbabwe. So thina singamaZimbabwe akumelanga sithembele kuhulumeni wase-South Africa, kodwa kumele siziphakamele. Ma ngabe bayachasa, abachase ngokusiza bakhuphe umfo wabo lowo nguMnangagwa ngoba babonke kusadiki.
Yes, so ke singathi kuyenzakala kodwa ukuthi liyivala ibhoda.
Ibhoda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela, okungasikufa yikuphi. Kumele lowo mngcele uvalwe, singamaZimbabweni sibambisene sisonke sizokulungisa.
Ye, so uzibona ngani kulabantu abaningi abazabe bekhona pho kuvolleyball?
Abantu abaningi bazoba khona ngoba ake akunamuntu oyamukela lesi simo esibhekane naso. Okunje sikhuluma kunje, imisebenzi ayikho, impuphu iyahlupha, amanzi ekhaya akula. So akula ngenye indlela, kumele singamaZimbabweni siphakame ngobuningi bethu sililolele ilizwe, ikakhulu labo abantu abakudiaspora, labo abantu abase-South Africa. Asisukumeni thina, sisizeni, sixhaseni ngobuningi bethu, siyele eMesina mhlaka 31 silwelwe ilizwe elingelethu lama e-South Africa singama-visitor.
UMnumzana Sifiso Khulumani udabuka kweZimbabwe, sixoxe laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kodwa abalandeli bebandla leZANU-PF abanjengomnumzana Belief Gawule bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Amadoda la asebenza le EFF njalo bayazama ukufinyelela kwi-ANC ukuthi bathole i-support kwi-ANC, yikho abakuzamayo kakhulu. Besebenza lezitha i-CIA ikhona phakathi kwabo, babhizi sibili abantu laba, abalali basebenza ebusuku nemini.
Bazayenelisa yini ukuthi bavimbe khona ngale mingceleni xa sikhangela ke ubudlelwano phakathi kwele-South Africa leZimbabwe?
Abasoze bephumelele ngoba mina into engiyinanzelelayo ukuthi i-ANC njengohulumende okhona we-ANC e-South Africa, ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngaphi. Nxa bengakona i-ANC akunanzelelanga okulandelayo yibo, ngoba abantu laba bale uhlelo lwabo lunabile, besebenza labo le EFF. Njengoba kade ethi ukhuluma nge-EFF Zimbabwe, i-EFF into zabomalema lezi. Njalo le themba, kodwa ngingathi ethi G40 iyazama ukungena la ku-ENC, izama ukuthi gain i-ground la ku-ENC.
Angavimba ngqi khona ngale ke emngceleni, kuzayenzakalani kule Zimbabwe njengoba siyabona ukuthi imoto ezinkulu lezi zithwala ukudla, imoto ezithwala into ezithiyeneyo kasozenelisa ukuthi zingene kule Zimbabwe, njalo ziphenduka zisuka kule Zimbabwe zisiya kule South Africa, lazo ziyahlala isikhathi eside eBridge. Kungenzakalani khonapho?
Bengavimba lapha ebhoda leyi. Ibhoda leyi yibhoda thina eqakatheke kakhulu kwelakithi ngapha kwelamaNdebele, ngoba kakhulu emhlubulweni wethu lowo siphila ngayo ibhoda leyi. Omalayitha abantu abayimpa into ezivuyayo zonke ukudla okuvelele South Africa yonke into ivelele South Africa
umnumzana Philippe Gawule umlandeli webandla lezano PF sixoxelaye ekubulawayo okwamanje uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa usanda kuthumela eZimbabwe abantu bakhe kodwa kukhanya engazani akulalutho abaphenduke belubambile ngenxa yokuthi bakhulumisana kuphela lomnangagwa inhlanganiso ezithiyeneyo zithi kulabantu abaningi ababothwa eZimbabwe khona manje okuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende kamnangagwa.